ikhipha lezimseki ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha li-soft copy, abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha ku-WhatsApp. Kodwa-ke labo esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke ngabama-hard copies. Le ndaba ka-headmaster lomsekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayakubhalela abanikumbe wabanika abantwana bayenze i-review. But ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulipha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-WhatsApp. So sikubonayo thina njenge amagama e-federal teachers union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokuthi labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys. So laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephephu zabotshwa kodwa kungayisibo sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yabo ye-olev amahungahungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona.
Nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle?
Okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi, inkohlakalo isigcwele. Lokhu kasifuna ukukufihla, inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo abanjengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali. Wona lo mbalisi umphathisikolo nomsekeli wakhe babethengisa amaphepha, lokho asisoze sifuna ukukufihla. Ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola, indlela abangayenza ngayo imali ukuthengisela abafundi amaphepha. Kodwa ingase sibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza, ngoba nxa mina singathi siyenza umhloliso nangivuka abantu abambanikeza iphepha ukuthi babhale umhloliso baphumelele, kufisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empeleni ngasikhuluma ngakho khuluma sigongofela nababalisi ukuthi izinto ezinjengazona ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe. Umbalisi ngumuntu oyakha isizwe, aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi kuthiwa uyafundisa khona, ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana eseyintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani, umuntu ophendula imibuzo ngoba ethengisiwe iphepha. Uyasiyangisa kakhulu khona koko izinto okunjani.